Okay, njengabantu ukuthi sina asiwelelani nokukhwezwa kwama-rates. I-party position yethu ilingeke ukuthi nxa ama-rates ekhweza kumele akhweze nge-100%, hathi i-716%, egoqela i-300% inyaka ka-2019, 416% eyomnyaka ka-2010. Lokho asiwelelani lakho, njalo akukho ku-party caucus.
Manje kungaba kuhambe njani ukuthi kuvunyelwane ukukhwezwa lokhu esizwa kuthiwa bakhona ama-councillors abakuvumileyo?
Ngibona ngani lokhu kubangelwa yikuthi bakhona abangazange be-attende bebuye emhlanganweni we-caucus owama-council, ngoba phela kungakaphasiswa ilutho ama-councillor ayahlangana bexoxe bevumelane ukuthi ama-rates ayakuba yimalini. Njalo ukuhlangana lokho kumele kuvunyelwane izinto ezihambelana lenhlelo zephakathi esithi thina yi-party policy, ngoba phela ibandla lethu umama walo yi-ZCTU. So yonke into esimele esiyenzayo imele iwelelane ngokunanzelela, futhi imele inanzelele ukuthi abantu bayadibela. So sibona ukuthi i-716% ibethwa yibuthapha babanye abakhona phakathi kwama-councillor. So sizazama ukuthi sicubungule ozatholakala engahambelani le-party caucus iyakuba lesigezi.
Ngezinye indlela uyatsho wena ukubana kulokungezwani phakathi kwamanye ama-councillors lebandla?
Ngingazi ukungezani, kodwa mbona ukuthi abantu beyekele ukuya emhlanganweni oqakathekileyo bese behamba ekhansilini befaka ama-rates afika 716% umumo wethu unjengalo okhona lo umumo lo okamnangagoko ukuthi i-fuel iyakhwela every week. Ngibona ukuthi lowo muntu ngumuntu ofisa ukuthi i-party idilike. Lowo muntu kaso muntu ofuna kwakho. Ama-councillor la angazange abuye yiwo akade ekhithisa leyo indaba. Ama-councillor abuye emhlanganweni owe-caucus ophume lesinqumo sokuthi ama-rates abe yi-100%, yiwo ahambe ayofaka isinqumo se-caucus. Njalo bewelelana labanye abangaso bebandla, phela abanye abangaso bebandla bakwenzela ukuthi bebone i-MDC idilika. Lokho asiwelelani lakho mfowethu.